Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 21 kuzibandlela 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Sokulama members of parliament afunwa izano lomnangako. Iparliament ayisese yindlu lapho kulungiswa khona umthetho ngabamele uzulu.
Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi kuyaya ngisa kwenziwa libandla lezano PF lemthetho ndaba evimbe abe-CCC abafisa kungena kukhetho lwama elections. Kodwa ibandla leZANU-PF lithi imithetho ndaba ilandela imithetho yelizwe zalethulela ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi kuyayangisa okwenziwa libandla leZANU-PF lemithetho ndaba evimbe abakubandla leCCC abafisa ukungena kukhetho lwama-elections oluzayo. Lithi kusobala ukuba uhulumende weZimbabwe kafuni umbuso kaZulu. Kusanda kuvinjwa uMnumzana Amos Chibaya labanye bakhe abaxotshiswa edale lepalamende uMnumzana Sengezo Cabango. UMnumzana Prince Dubeko Sibanda wayemele iBinga North edale lepalamende wavinjwa ukuba angene kukhetho lwama-by-elections nyakenye. Uthi akumangalisi okwenziwa yimthethwandaba.
Lokhu osokusenzakele khathesi sokuyenze ukuthi-ke ama-arms of the state womathathu wonke abele illegitimacy. Kasatshengisi ukuthi a-operator okusemthethweni kumbe okusentandweni yabantu. Kasela mandate kaZulu. UZulu akasela confidence kiyo. Ngiza kutsho ngithi ukhangele ukuthi parliament kathesi kulama-imposed members of parliament. Akusela ama-members of parliament ayiwo afunwe ngabantu. So kulama members of parliament afunwa izano lomnangako. Iparliament ayisese yindlu lapho kulungiswa khona umthetho ngabamele uZulu. So kuyindlu yokulungisa umthetho ngabamele umnangako. Now ungakhangela lakho singayengena la kujudicial uzananzelela ukuthi izehlakalo zonke lezi ezenzakeleyo zilulazile ijudicial. Ukhangela ukuthi khona asiqaleni ngathi singakakhulumi ivini i-recall yakhona yona leyo recall. I-recall indlela incwadi ezamukelwa ngazo ePhaliyamende kanye la ku-Ministry of Local Government kusobala ukuthi kulento eyayivele ihleliwe kwaba lokuvumelana kulezano phakathi. Kusobala ukuthi uChabangu kasilutho ku-CCC and akula muntu ongakwaziyo lokho. Bathi ukuthi uthole amakhothi ethi ayamlalela, uthi uthole ospeaker labo-president besinethi besithi bayamlalela. Kutshengisela ukuthi le yinto eyahlala phansi yahlelwa ngoba asonto esemthethweni.
Kodwa ibandla leZANU-PF kodwa liyakuphika lokho baba Sibanda. IZANU
hayi, iZANU-PF zwana ngikutshele Dube. UChabangu khathesi ukupayroll uyaholiswa, uhola 10,000 ngenyanga.
Kulobu fakazi khonapho?
Hayi, ngayiphe i-slippers ngeke sayithola, but bonke abasebenza laye baza kutshela ukuthi uyahola khathesi uChabangu ukupay. Njalo uyathola la ma-allowances, la ma-fuel, everything. UChabangu uthengelwe imota emhlophe, i-Fortuner, lokho kulobufakazi ikhona iyahamba ngayo khathesi. Akala capacity yokuthi athenge i-Fortuner uChabangu. UChabangu akala capacity yokubhadala amagqwetha. Yikho igqwetha likamnankabha kusiba yilo eliyamela. Into esobala leyi kayidingi profit.
So manje ilizwe liya ngaphi nxa kunje?
Ilizwe lapho eliya khona khathesi mbona ngani selisiya lapho okuyayenza khona ukuthi abantu bemelane layo iZANU-PF. Ngoba iproblem esikhona ukuthi phakathina kwama communities wonke akusela kuthokoza abantu kabasela qinisa ukuthi po iphilo impilo iyangapi. Now alingeke laba lilizwe lokuthi ama passport office every day uhlala ugcwele because abantu bafuna ukubaleka elizweni labo. Akula lizwe elinjalo, akula lizwe elake lama ngaleyo ndlela. So ke ngokubona kwami ke lapho sokuyiwa khona sokusobala ukuthi ZANU PF isakholelwa phakathina kwama elections ukhetho kibo ngakusese into abayihloniphayo ngoba umuntu angahamba evoti ivoti yakhe kusasa bona bezanu bayakwanisa ukuthi bayi disqualify bayakwanisa ukuthi bethi alright sesirecola umuntu wena lo wamvotelayo njalo asamvumeli ukuthi angene kanti asiwo makoti afanayo esathi sithina sihambe emakoti before 23 August siya ukuthi kumiswe ama double candidates ayefakwe nguchaba ngokubulawayo ye kwakubona kwabanjani anti kwahanjwa kwanjalo kuma elections lama double candidates khathesi sokuthiwa kusavunyelwa ama double candidates ngasebefuna ukunika uchabangu ibandla labunjwa ngabanye
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda oyemele iBhinga North eDelele Parliament wexoxa le studio 7 eseBhinga kodwa umnumzana Malaki Nkomo webandla lezana PF yakuphika lokho
Na isukhangileyo ukuthi ilizwe lethu landela iconstitution yeZimbabwe ukuthi kuze kungene eParliament umuntu ukuthi azakele ukuthi kuze eParliament kubana abe ehambe kuyiphi iprocess. So ngaleyo ndlela thina singeke sikhumba labantu ukuthi kade bezawina kumbe kade bezaphila but iqiniso silaziyo ukuthi iZANU PF iphathi yabantu ivele izanqoba kuleli khetho elikuyayo.
Ye kodwa kulabanye abantu abathi ukuvinjwa kwabantu be-CCC ngumthethwandaba kuveza ukuthi ibandla le-ZANU PF lidonsa ndawonye le mthethwandaba kambe ngabe liqiniso lokho
lawa angamandla umthethwandaba uzimele wodwa i-ZANU PF ibandla njengamanye amabandla asilawuli lutho asikhulumi lutho thina silandela imithetho eyabisayeli lizwe njalo nje uhulumende yena kunemithetho ayilandelayo njengohulumende ekhona i-ZANU PF uma sokuphele ama-elections lapha kube sokubunjwa uhulumende sokulandela ingatha zonke zokubusa ezikhona so uthe singathi thina iZANU PF kulolu khetho ibe lamaye lesandla kumbeyathimthini hhayi kukho thina sikuvuni esikwaziyo yukuthi umthethwandaba yiwo osuke wafaka isinqumo indaba ihambe emakhoti ayibuyanga kuZANU PF ihambe emakhoti so isinqumo sonke sivele ngapha sivele kumthethwandaba thina asikho ndawo lapha
ye kodwa indaba uhlala kuvinjwa abantu laba nganinto ezifanayo phela sonke isikhathi
akuye kuthi ukuvinjwa ngumthetho usosa ukuthi umthetho wabo sithi angithi lapha laba bantu baxabana bebodwale njenge-CCC thina iZANU PF asingeni ndawo okuyabe sengena nguhulumende lapha ababebesezihlalweni ukuthi lokhu khaliswa njani lokhu khaliswa njani even iparliament ukuthi umuntu ahlale eparliament kungokusitho i-political party okuyo yona ithini so lezi zinto zabo abazibanga bekhona ngalo uma sezithe zafika eparliament sofanele ispeaker of parliament amemezele ukhetho angeke ayali ngoba umthetho wabo usitho ukuthi uma ibanze ekuthizeke lathi lokhu umuntu asimazi asamfuna eparliament wena iphinde umthetho usenjani kusem party yena leyo emkhiphileyo uyabona umuntu osuwafike segcee nto omunye umuntu uyafantanazeka umthetho uthi uphinde uphenduke wena uphikisane lomthetho thina iZANU PF zazo zingasekho la kuyabe sekungumthetho olawulayo
umnumzana wamaleki Nkomo ukubandla leZANU PF wexoxa le-studio 7 esefilabhosi siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Kalipani Mpukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Jabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-CCC
hayi angikwazi lokho and I think isikhathi eziningi sephumile esikhuluma yena ukuthi akuyena iZANU akasebenzisani leZANU and ngeke afa asebenzisana leZANU ngingaphiwanga ubufakazi ukuthi nampu ubufakazi ngizothina kukho okunye engingakutsho kumele ukuthi ngimkholwe lokho akutshoyo I think lapho kuqakathekile ukuthi siqhubeke nge-system esebenza umhlaba wonke ukuthi umuntu angafaka i-accusation kumele ayibheke apho phela i-accusation ukuvela umuntu apho ongwenza i-accusation ngomuntu bese sithi emthwini lo zigeze wena hayi i-system ingasebenza kanjalo umhlaba usoze ukwazi ukuthi uqhubeke ngendlela esikwazi ngakhona esikwaziyo ukuthi ungakhuluma ngomuntu yathi nansi proof and then umuntu lo bese sithi ke anjani akwazi ukuthi aziphendulele kodwa into engayikhuluma laye wakhuluma khona konke intsho yakho ukukhuluma public ukuthi yena uyisigoga nje manje ngenxa yokulwa lezana akaziboni ezofa wajoin izano wasebenzisana lezana.
Lo ngumnumzana Kalipani Mpukeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Jabangu obekhuluma le Studio 7 ekoBulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho lakwele Ukraine selibulele amasosha kwele Russia afika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 376,000 kusukela ngesikhathi ele Russia lihlasela ele Ukraine. Abaphathintambo besigaba se-Gaza Strip bathi sekubulewe abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amahlanu nanhlanu 25,200 selokhu kwaqhamuka impi nyakenye phakathi kweHamas ne-Israel. Sike sizwe ezamasiko. Namhla sixoxa le nyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya. Sixoxa ngalokhu ke okuthiwa yikuphungelana ijoy. Ye, ukuphungelana ijoy kujoni? Baba Ngwenya, siyakwamukela kuhlela.
Hayi, ngiyabonga. Ukuphungelana ijoy kuyabe kusenziwa ngabantu abazalanayo. Atsho ukuthi bani ungaphinde ungikhulumise. Dalwana la ethi ungangikhulumise. Ngalokho-ke kutsho ukuthi sebefungelene. Sengafungelana benze njalo. Ezulwini kuyabhalwa ukuthi bafungelene laba bantu. Abasakhulumisani baze bayekhulumisana umlotha.
Ye, khonokho-ke
khulumisana umlotha abantu abadala babeqamula lelo joy ukuthi lingabulali umuntu.
Ye, ijoy lelo liqamula njani?
Ngabe qamula ijoy kuyathatha inyama yosiwe yenziwe umhwabha. Omunye abe ngale komnyango, omunye abe ngaphakathi komnyango. Ebegqinyelwa ngoloya lokaqhumela angaqhumadle ngaphandle lo layadle aphumele lokho betshintshana inyama leyami iziye kuphela.
Ye,
sebeliqumile ijoy.
Ye, nxa kulungiswa kuvele kuqala ngaphi kusiya ngaphi? Ngibona kuqala ukuthi asilungiseli lokho.
Angithi uma khuluma kuqala ngoyoqalisayo ukuthi lalo omunye kwafungelwayo naye uselandela sebesidla-ke bonke bengadla bonke. So uthatha umlotha sebegeza izandla njengoPilato ekhwetshwa uYesu ukuthi kabulawe.
Singathi-ke umuntu omlandayo lo wafungayo ngubani? Uqaliswa ngubani khonokho?
Ophungayo angithi nguyo bakamulela ijoy kakukhethi ukuthi umuntu onjani ingenxa ekwazi ukuba namulela uyabalamulela.
Ye, kujala ukuthi balamulelwe ngumuntu onjani? Ye, umuntu onjani obalamulelayo?
Nxa engumuntu ongusiwaluwalu okwaziyo lo umuntu omdala ongasiyo nyanga okwaziyo ukuthi ijoy lilalelwa njani kuyenziwa khona lokho ngoba phakathi emakhaya bakhona abantu abavele besaziwa ukuthi nxa kufiwe bayakhipha abantu endlini.
Ye, kodwa kusakhona yini khonokho ufungelana ijoy? Kukhona?
Ye, kukhona ebantwini abaningi kukhona. Ye, kodwa nxabe elingezwanga njalo liyabulala ngujuqu. Ngapho ukukhulumisana nje bahlekelane, hhayi kalitshoni omunye wabe ngafanga.
Chasisa khonapho baba.
Angithi nxa sekumile kwenza njalo lo onguyo owakhawusilisayo ijoyele liyana akudingi ukuthi azebe yinyanga. Uyabe umuntu omdala owaziyo ngezinto zamasiko ukuthi kwenziwa njani lokukhipha abantu endlini nxa befiyelwe besiyageziswa. Uyabe ngumuntu onjalo umuntu omdala owaziyo ngamasiko. Ayisiyonto eyenziwa ngabe-church ukuthi siyathandaza, usiko waluthandazelwa.
Hhayi, siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadumela kusasa ba.
Senziwe manje, ligcina amasiko
kwethu.
Okwakusenziwe manje,
kwamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamilinkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Salbonani, salbonani bazalwane abathandekayo enkosini kundawana lapho elingabe likhona. Siyahlana njalo kulohlelo lolu olokuvuselela umoya. Siyovuselela ngesenyangeni yokuqala yomnyaka ka-2024. Siyabonga ke namhlanje sizakhumbuzana ngelizwi lenkosi elitholakala encwadini ngokuloba kukaLuka isahluko sesithupha indima yeshumi lanye. Luke chapter 6 verse 10 sisiya ku-11 kufundeka kanje. Esebaqalazile bonke wathi kuye, yelula isandla sakho, wenze njalo ke saye saphiliswa isandla sakhe. Verse 11. Basebegcwala uhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Laba ke izicuku okuhlangela abaFarisi labo bonke abantu abebekhona ungayibala ngaphezulu ngalo uyafica ukuthi kwakulamabutho, kwakulabathelisi, kwakulabaFarisi, bonke abantu nje babekhona ngoba wayekhuluma ezicuwini. Wasezohlangana ke engena ethempelini wabona umuntu wayelisandla esesithwabheni. Ngenye indlela isandla lesenza sithwabheni kwakumele silunge kuze umuntu abe lokuphila okufanana lokwabanye. Into emangalisayo yikuthi abanye lapha ababekhangele ukuthi uJesu uza kwenzani ngalesi sandla, njengoba njalo kwakuyisabatha. AbaJuda babengabantu abakhangele kakhulu ukuthi nesabatha kwenziwani, njengoba bona babebambe umthetho kaMose ukuthi uzelihlonipha isabatha ungenzi lutho ngalo. Kodwa ke bakhangela uJesu waze batshengisa ukuthi yena ungaphezu komthetho kaMose, ukuthi into enhle kayilakuthi kunini kungaphi kayenziwe. Izinto eziphilisa abantu kazinge isikhathi la ngendawo la ngokucabanga kumuntu. Into eswelekayo ikwenzela umuntu into enhle kungakhathalekile ukuthi kunini ungaphi kumbe ungaphi lalowo muntu. Abantu bakhangelele ukubana laba benelisayo babenzele okuhle ngesikhathi leso bedinga lolo ncedo. Lundoda kutsho ukuthi wayesehlale wahlala khonapho baze bamazi labanye mhlawumbe abangazalani laye ukuthi undoda lo ulesandla esikhubazekileyo, kodwa kulaa nto ababemenzela yona. Into ababeyazi ukuthi nxa uJesu esefikile bazabona ukuthi uJesu lo uza kwenzani ngakho, babe sebemethwesa icala lokuphilisa, lokwenzela kuhle lo umuntu ababekwazi ukuthi udinga uncedo, bona bengelalo, bengelandlela zokumsiza. UJesu-ke kuthi wabakhangela wabathalaza ebusweni ngobana wayeke wababuza ngaphezulu. Ungabona uverse 9 ethi, kanti kuhle yini ukwenzela umuntu into enhle kumbe ukumbulala yini? Impendulo yaswelakala. Lapho esibale khona kuthiwa impendulo yaswelakala, uJesu waze wathi kuye, yelula isandla sakho. Uhlupho lwalungekho kulabo ababekhangele uJesu, labo babezenzisa, yibo nje ababengafuni ukuthi umuntu lo asile. Umuntu lo wayedinga uncedo, wayevumba lezandla zombili azisebenzele njengabo bonke abantu. Kodwa laba ababekhangele babesola. Abantu kabayekele ukusola izinto ezisindisa abanye abantu, kanti bona izandla zabo balazo. Unkulunkulu asisize singabi le nhliziyo lengqondo yokulimaza abanye abantu. Asikhulekeni Thixo engcwele, sinike inhliziyo yokuphilisa, ukhuphe inhliziyo yokubulala, inhliziyo yomona. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabakhulu untungamile inkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTaboka Ncube. Namuhla sixoxa nomnumzana Ben Jermaine Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eseMen's Health Clinic Zimbabwe. Asimzweni elandisa.
amasevisi esilawo aqalela ku-general mental health, yonke into esiphayo umuntu ekulisa okanye uthola usizo. But silawo athwa ngesikhiwa ama-focus areas, sikhalele izinto ezinjengabo i-rectal dysfunction, premature ejaculation, low sex drive.
Kuyini okwenza ukuthi ucabange ukuthi uqalise isibhedlela esikhangela abantu abesilisa kuphela?
Ngesikhathi sangikhona ubaba wami wayengezwa kuhle and uthi sithole sibili indawo ukuthi simhambise ethole usizo without any challenges. It was very difficult. But when I discovered ukuthi ngesikhathi sona lesana we didn't have a single main clinic in Zimbabwe. Yabona ngahamba amanye ama-countries e-South Africa and so forth, balazo izibhedlela zami madoda specifically.
Ekuqaliseni isibhedlela lesi kanye lokwenzakala nje nsuku zonke esibhedlela lesi, yibuphi ubunzima elihlangana la?
Qalisa isibhedlela then I was young, bengile 23 years only and bengingela experience or ulwazi in field health, but vision bengilayo. So ukuthola abantu abakade befuna ukusebenza lami, abantu bokungincedisa ukuthi into le ihambe phambili, it was very hard. And even bakathesi abanye abantu ma bengikhayele babe phonge ukuthi hhayi lo umfana omncane ukwazini kalapho akwazi, but mina ngabe yilayo i-vision engilayo ukuthi no izinto kumele sihambe kanje kanje kanje. The second one is batho ngesikhiwa ama-healthcare seeking behaviors. Yabona amadoda amaningi ithi engagula iyamhlupha ukuthi ehambe esibhedlela. Even mina nginje sometimes ma ngingezwa kuhle isibhedlela ngilasho kodwa ukuhamba kwangikhona kuyangihlupha nami. Ukuhlala kwethu njengamadoda next time yabo uzitshela ukuthi ngangcono ngicinisele kuzaba ngcono.
Kusukisela liqala isibhedlela lesi kuze kufike namuhla, sekube le nguquko na eyokwengezeleleka kwabantu abangobaba ababuya bezokwelatshwa?
Ya, ikhona kakhulu. For the first 3 months bekungena noma indoda eyiyoda eyabuya eclinic. By the 6 month mark ikhe sasicelebrate ukuthi asesibone isesingenza amadoda 100. But kathesi on the 1st of February iclinic will be turning 6 years. And as of that case, it's been over 13,000 amadoda.
Sibona lapha ungomunye wabantu abanominethwe ku-40 under 40 Africa. Uzwa njani nge-nomination ile?
I-nomination ayethusa ngoba usually uma ngiyenzela umsebenzi wami ngabe ngingakwazi ukuthi kunabantu abaningi abawubonayo abananzelelayo ukuthi ngiyenzani.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Ben Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa SMN's Clinic. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Le yiStudio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo. Emidlalweni ye-Africa Cup of Nations edlalelwa kwele Ivory Coast, amaqembu avuka isiwa lamanye asephumelela ukuya kuhlandla lesibili lama-knockout stages. Emidlalweni edlalwe namuhla, iqembu le-Morocco libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele-DRC. Ele-Zambia lidlala khona manje lele-Tanzania elikhokhela 1-0. Ujaha we-Zambia uKabwe usenikwe i-red card. Uyezathisa sibanda usipha okulandelayo.
Namhla ngo-10 ebusuku iqembu le-South Africa leBafana Bafana eliphansi kungenane ka-Group E ku-AFCON lonyaka linqinilane le-Namibia Brave Warriors, yona engesibili kulingalane. Uthinashe Moyo uthi izanqoba iBafana Bafana.
Imisha namuhla abafana bafana yawina, iBafana Bafana yawina. Kwezinye ke mboni ama-games ayidlala, hayi iyadlala sibuye kuzoya. AFCON vele ayikho, iBafana Bafana yawina.
Ngayithatha AFCON.
Hayi ayithatha.
UFamous Dube ohlala kobulawayo uthi kuzaba nzima ukuthi iqembu lamazwe eNingizimu Afrika athathe inkezo ye-AFCON.
Hayi indlala ye-AFCON, hayi. Based on the results ade khona kusenzakala, ngibona ingani ha
Yebo, hard ukuthi any team from Southern Africa to win these games because yesterday I was watching this team Burkina Faso, the way they were performing and other players on the Northern Africa, Pepe and other players, they are playing very well. So in Morocco, based on what it has done on the World Cup, I think even South Africa today might lose.
Kusasa kule mdlalo yokugcina kuhlandlala uqala yemdlalo yeAfcon eleGuinea-Bissau linqilana leNigeria, Equatorial Guinea lalo lishana leIvory Coast, iMozambique izanqilana leGhana, njalo Cape Verde eChaya eziwayo idlala leGibhithe. Umbuzi sibanda layo ohlala kobulawayo ufisela iMozambique inhlanhla enkulu.
Kulo mdlalo kusasa weGhana leMozambique, mfisela iMozambique ukuthi iwine, hayi ngoba iSouth amateam eSouthern Africa mbona kumele kube le 1. Equalifyayo incedisa iCape Verde sifike kachana.
Umncintiswano weAfcon 2023 awukakhanyi kuhle ukuthi iliphi iqembu linganqoba lithathe inkezo. Umanakani Legwa uthi imidlalo le inzima.
Hayi, AFCON so far yaqhuba sibili mnandi. Esengubonile ukhaya ngani, hayi Senegal yathembisa, le Morocco la yathembisa, yikho sokungawina khonapho kukhaphule. Kusasa njengoba Mozambique la idlala leGhana, bona ngani Mozambique yiyo ezathatha.
Umncintiswano weAfcon 2023 awukakhanyi kuhle ukuthi iliphi iqembu linganqoba lithathe inkezo. Umanakani Legwa uthi imidlalo le inzima.
Kunzima lapha. Lokhu yithimu lokho kuthiwa yiCape Verde, mbona ngani kuyaphambili lokhuya. Bengicabangela ukuthi ingxenye iCameroon izake zamazame, but ayukhiphu onana. Noma nje mina ngimthanda ngisithi ngoyemaniwo, kodwa yeshi hayi amboni iCameroon eseyaphambili, ingxenye vele izahle iphume yayo. Kulast 16 ayikwani leya team leya. And mbona ngani team ezingane zinzima ukudla kade singeze West Africa. Akhanya ngani ngapha kuSouthern Africa mboni siphumelela sisiya ngayo.
Lezinsuku iningi labantu beZimbabwe bazilibazisa ngokubukela imidlalo yeAfcon ungabona kude ngesikhathi umnotho welizwe udonsa nzima. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo igama lami ngenza Jesus Bani.
So kakhulu Ezra Jesus Bani. Kusasa ke zimi kanje, Guinea-Bissau versus Nigeria, kuzobuya ke Equatorial Guinea iyabe inqikilana khona ngale leIvory Coast. So kubuya ke iMozambique iyajana ke leGhana. Kuzobuya ke iCape Verde versus Egypt. Sesibona njalo lokuthi abantu bathini nxa sikhangela ku-VOA Ndebele Facebook page. Lingakhohlwa likhasi lenu leli elithakazelayo. UKhosa Mdlovu uthi South Africa will win 2-1. Lapha-ke sikhuluma ngomdlalo phakathi we-South Africa leNamibia, uthi South Africa izanqoba 2-1. Kuzobuya-ke uRyan Mgcini Ndlovu uthi Namibia izanqobela South Africa 2-0. Kuzobuya-ke uFarai Musengwa uthi thina sihamba leNamibia ngoba yiyo phela eduzane lathi amaZimbabweans. Kuzobuya ke uPeter Ndlovu, angiliyaqinisa ukuthi lo hlobo lo Peter unsuku zonke. UPeter Ndlovu ke uthi amazwe langayo izwekazi leAfrika siwafisela inhlanhla omabili. Leni Lance Epiri uthi hayi good luck phela kuNamibia, silifisela ke inhlanhla ukuthi linqobe. Kuzobuya ke njalo usinqobile Sibanda ukuthi sibone ngazani ele South Africa izashayeziwayo. Ye, kunjalo singagqibi uhlelo lwethu lwamhlanje ukuthi sikhangele indaba ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kuyayangisa ukwenziwa libandla le-ZANU-PF lemithethwandaba yeZimbabwe evimbe abe-CCC abafisa ukungena kukhetho lwama-by-elections. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi imithethwandaba ilandela imithetho yelizwe. Lingakhohlwa ukusithumezela i-email ku-email yethu ethi studio7@voanews.com kumbe lisitshale inombolo lithumele imlayelo yenu ku 1202-465-0318 beyoke iWhatsApp. Ngoluvalisa ngenjabulo ngumthembo Sithemba uKips Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.